sigijime ukubana sidiscuss ukuthi bachaywe ngempela ngoba siyakwazi ukuthi laba bantu sonke isikhathi thinxa sokusiba lomhlangano omkhulu okubuthana elizweni balendlela zabo ezokuthi benza ama drama abo beqamba amanga bethi bachayiwe abanye bethi barechiwe siyakwazi ngithemba liyakwazi ukuthi zake zaba lamacala amaningi abo beqamba amanga bethi bona bachayiwe bengachaywanga njengalokho asikwazi asila bufakazi obokubana laba abantu bachayiwe ngempela bakhona ukubana baya actor khonapha bengathintwanga laba bantu so asikabi labo ubufakazi bokubana bachayiwe
kodwa nxa sokungenisa dagi vele ingena njani khonapha abantu bechayiwe njalo besemthethwa ndaba awubona ungani kuyahlupha khonokho
ilithi isadaki njani baba
ye nxa sukhangele khonapho anti yabona ukuthi abantu laba bachayiwe sibili isadaki manje ingena njani khonapho ukuthi bebezama ukuthi benze khonokho ungani idrama kambe kungaba yidrama khonokho abantu belimele
yebo bayakwazi ukuthi ilizwe lingcweliswa njalo yikho babeya le slogan yabo yokuthi ukuthela inhlabathi i-slogan yokuthela inhlabathi ngeyokuphambanisa yonke into emele yenzwe elizweni kumbe konke okumele kwenze ukuthi siyakhe ilizwe babefuna ukuthela inhlabathi besithi sithela ekudleni ukuthi kungadleki so bayakwazi ukubana bengademonstrator kuyakwanisa ukuba le report yokuthi hayi i-SADC summit ayime ngoba eZimbabwe akulakuthula ngoba eZimbabwe abantu bayademonstrator kulokutshaywa kulempi so abantu laba bahlakaniphile babe betshelwe ngamazwe anjengabe-America ukubana beyenze lokhu abakwenzayo ukubana kungcolise ibizwe lelizwe kungangcolisa ibizwe lelizwe i-SADC summit ibisikhansilwa
kambe kungenzakala khonokho ukuthi ivale i-SADC summit ngenxa yokuthi kula bantu abatshengiselayo
kuyenzakala yikho kuthiwa ngama-human rights yikho kuthiwa ngama-human rights kuyenzakala ukubana ivalwe.